ukhona okunye okubikwa kungahambanga kuhle kwezinye izindawo ngokunjalo umhlangano usakukhangela khonoko umhlangano usakuhluzisisa ungakuhluzisisa uphume lakho khonoko bathatha isinqumo esiqondileyo ngakhona ukubathi ukuhluzisise bakuthola ngoba kuvele kuyimvamo ukuthi umsebenzi ongaka nxa ukuqhutshwa akuswelakali okunye okungahambanga kuhle okutholakalayo kuphuma khonapho ngako-ke yiso isikhathi sokuthi iphathi ingagijimeli ukuthi ithi sokuphelile kodwa ihluzisise ibone thi ukuthi kukhethiwe sibili ngendlela eqondileyo nxa kungakhethwanga ngendlela eqondileyo siyasibone kusenziwa ama-rerun kwezinye indawo even nakuma-DCC sabona ama-rerun esibakhona kwezinye indawo kuyabe kusiya kushitsho ukuthi kukhona okuyabe kungahambanga kuhle kulezozigaba kusafana ke le provincial election nale ezidlula kiyo ayitshiyananga lokhetho lwe-DCC olwadlulayo kukhona okunye okubikwa kungahambanga kuhle iphathi esakuhlolisile
laba-ke babagawule abathi ukasikwere ulesandla kukho konke lokhu ngakho-ke sokumele kukhitshwe amanye abantu abaphakathi kulapho abakhethiweyo ubona njani kona
loko okukhulunywa ngabalabo okuthiwa okasikwere abanye abantu abakakasikwere bathi bona banqobile hhayi ngabantu nje abafuna ukuphambanisa ukuthula emhlanganweni wethu ngabantu abafuna ukuhlanyela ukuxokozela phakathi komhlangano wethu ngabantu abangalanjongo yokusibona izinto lezi zihamba kuhle ngabantu abafuna ukuthi basibone sidilika ngezinye indlela kodwa siyakunanzelela khonoko ye okuningi lokho okunye mayelana ngalo ukhetho sokungethulwa ngabanye abayibo abaphethe osomlomo womhlangano abanjengabomthango yibo basebengathatheka-ke bekukhulukhuluma ukuthi laphana ukhetho impumela ibe yileyi lani lani lezinto ezinjengazenye.